Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolo kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthenge lezo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe nguhulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into eyenziwa nguhulumende, siyayisola noma ingazibenhle.
Ikhansili yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengela mvumo iningi, kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesiNdebele.
Ngiyahlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bekhona begqoke amarigalia awe-certain political party bekusho ukuthi thina vele lapha kadingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi amahelikopter la ohlobo lwe Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu 10 million dollars ngayinye. Kuthengwe amahelikopter alichumi lasiyangalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthenge lezo ndizamchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Abayenza ngani iZimbabwe abashiyo ngxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa nge-10 yona i-2.5 ukuthi ngabe ngabantu okuthi abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedivete imali yangukona. Kodwa kudanisi ngoba sibonile abanye kadesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonoko kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama ambulance, izimoto ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga amahelikopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho, balendaba lokusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So sithethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi kati ufile ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landlane kodwa umuntu osuka enkaya umama ozithweleyo senkaya uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani sisibonile iaccident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudu wabo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baqhakathekisa kuphela lamadoda aphethe amandla.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sivanda.
Usupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enzwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle ngiyenika imizekeliso njengokuthi khathi soma ungakhuluma khona apha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enzwa ngu hulumeni. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanyamazi ukuthi ukuthi ngoku akukhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into ezwayo ngohulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala akakulanto enhle esifuni yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi self-hatred. Siyazizonda thina njengabantu kasiziqakathe kisi futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa so nxa sekwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube le michina ezaba khona kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemichina sizathola ukuthi uhulumeni uyakutshela uthena kuyadula ukuthi kutholakala imichina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona so izinto ezibuka khona nje zona ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela
bakhona njalo abathi intengo yama helicopter le ikhanya ayisiyo qobo kube indlela nje yokujonja imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshwe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi beyona bebengathola ama helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama helicopter chipile singalinika wona kodwa sebekhuluma kade singokuthi ama helicopter la durile ngoba sokuthe kwaba khona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asenze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho sesinjalo njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisayo kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla lezano PF. Ukansila Sinikiwe Mutanda ungumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulikansili uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegqile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo wayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
I-challenge eyinye sokufika nayo sokufika nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi kuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya eTshintshana, which means usin izibi lezi kulidoti lo uba khona phosunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ikakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo baphomba ku-create ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthi sekuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Ngezala lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state umama uJudith Dlamini, saphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu. But at the end of the day kukhanya lokho sidinga one indawo ngodaba lona lolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalingelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelise ukuthi siwudime njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bagwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, ngase begeze ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangene emkotweni. Abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babamba yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu, and nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sithose amalanga engathathwanga. Kube nabanye abathengisa izithebo, kube nabanye abathengisa ini, udoti wonke wona lowana usuka angabi maybe kuhle kuwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market eziliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika beyefinyelela ukuthi bathengisele khona ngani. We-trying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasilayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini lanot e-CBD. Sesingene nxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu maningi, ngoba kathesi kunje sebechayisile, so kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe isanithi to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda oka wadi 10 eNtumbane, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansileni yakoBulawayo, obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi owake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kuqhamuke udlakela esigabeni seMguza ngomvulo kwalimala amalunga ibandla le-CCC echaya na labe ZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kazi wamtsheli buka njani njandoke hayi basakazi bokesitethelo lokhu zinokugawule laba abantu bahumanayo lapa upresident upresident wokunuka umuntu ubizimbabhe la president upresident wangaphi president wobusa ilizwe ngenkani ongakhethwanga abantu wakhethwa ngubani upresident wakhe lo othi ngupresident sikhulumele kumbubi lapha upresident wakhethwa ngubani njewazibeka yena wabekwa ngamasosha waphinde wabekwa ngabomalaba laba abangani bakhe labo chikupa kwayena umgabe kazange wakhethwa ngabantu waziveka ngokubula olobhala kurobha nkomo ibulala abantu ngegugurawundi akula president ezimbabwe izimbabwe izakhululeka mhla abalo president ozakhethwa ngabantu manje akula president awusimbhuruzela lo
salibonani kwistudio 7 nami hayi ngingulunga ngisetsholotsho ngisaphisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli westudio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixoxisane ezaninsuku kusafonelwa na kusho ukuthi nje hayi veleke ngilandele nje njalo nje kuzofika manje nami ngihala lese nje mpela ithi 20 years hawu ukhulile umsakazi wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusethulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esiziza nje ziphuma nje ebhodweni hhayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi ilizwe lime kanje nje lime bazondle nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseke kwaba khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi esekuphilela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota sizusapota thinabaningi ngayo yonke indlela ngisithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabomba
hello studio 7 hello studio 7 ngiyabingelela nobingelelayo yonyumabutho isizalwane sasezimbabwe ngilokho ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mna ngokubona kwami ukhetho lasezimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident Bheki Emmerson Dambudzo Mnangagwa ungene laphana ngamandla ebukutho njalo iZANU-PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle kokuthi ibilokho iriga if umongameli wethu wasezimbabwe bengumongameli oqotho bemelke abambe item yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo efuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelani omkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli kusasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenzele i-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka njalo le nto yabo gawule leyo abayelokhu befikele lokhu zena ububi abantu bathwele nzima if la iZANU-PF ibikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Africa elilama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU-PF iZANU-PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into enezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Studio 7 yeselibonisalibona kinezinza khona lesizivunu kwasi vele lisho ukuthi lizwiza mesisiya besichekele kahle ukuthi kanti mnangokugadlahlena mayetshontsha igoli lina lithi akalacala asikazwakahle sacele lisichazele kahle lifake lapho lisende lapho lizivele sikwazi ukuthi mnangokwena kwenzana lapha into eliyibonile lithi lina laphana kulapho lichaze ukuthi hhayi vulelani abantu bonke babone manje funa ukubona funa zibone umhlale ziloku hayi vulani kwistudio la sizivule vulani ukuthi cacale tshengise abantu ngingachekisa ID khombana abantu qiniso studio umsebenzi studio 7 fulani into ezibonakalayo siyabona
studio 7 studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule ugawule maye esola umayere ma umayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle izan PF namhlanje lokhe kubuse yena umnanga namhlanje sokulezi gigaba eziningi sibona izigigaba zokubulawa after ma election sibona izigigaba zokuthi akuthoniswa abantu bezan PF bazenzela umathanda batshontsha igold left and right batshontsha idiamond batshontsha ichrome left and right amacala ayesulwa awabo kodwa abo Job Sakala ayesulwa amacala sibonile abantu bezan PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa eChikurubi so into okhuluma ngayo yini othi wona umbuso kalona ungcono wawusukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha waye abantu bezanPF banamanga waye benamanga bantu beZimbabwe ake livule namehlo ake nivulene amehlo libone izinto ezimbi lingalaleli uJoseph labo gawule labo labo Malakhi Nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwani ma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho so sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso
salibonani basakaze Studio 7 yandibingelela labalaleli ngithi malandele betriple C asikhuthala nini linanzelele siyadobha ama-information lapha kumhlangano wezanupf abantu bezanupf bafuna uhlala imithi qoxa abantu abathiwa bakumele ukuthi bezojoyina itriple C abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu hhayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina bakwazi ukuthi thina vele sila abantu bethu kuzanupf I think uzihambe zihambe ukukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla lezanupf selifuna ukwenza ibhora msango iningi labo seliku-triple C hhayi ubengaqambi imanga uzihambe zihambe kathi esikunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphumekile bafuna ukuthumba amalungu ethu so amalungu thina kula nto abazayithola ku-triple C bengaze bebuye bezojoyina i-triple C into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebuye kumarali akula nto ekhulunywa kumarali ku-triple C ungathi ungena igroup ye-triple C awusozithola i-secret ungathi ungena i-meeting ye-triple C awusozithola i-secret into oyithola kuphela yikuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote abantu bengaze bethi i-triple C kayikhampeni i-triple C kayikhampeni emathabeleleni yes kuseseweek but emashonaland i-triple C simochi and ngimzwile futhi uzihambe zihambe sithi khona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekukhayele ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa bethola abantu abayi-5 kodwa bezanupf egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition hhayi la kuzanupf i-change iyafunakala kumele bebekwazi khonaokho so abezanupf abaqoqayo vele baphuzile thina sivele sila abantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground akunanto abazafa bayidoba ababuye labo bezanupf sibalindele kodwa kunanto abaphuma layo ku-triple C even 1 yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
Ngomnyaka ka-2003 ele-Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele-DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele-DPRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali inhlanganiso zomhlaba ezigoqela iUnited Nations le-European Union zethesa izijeziso zenotho ele-North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo le-DPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama-sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Kuminyaka eyisithupha edluleyo le-DPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela. Ekupheleni kwenyanga kaMabasa, ugatsha lwe-Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola eMelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million kulowo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalowo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQuinn Kuo-min bangaphi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop, Wu Ho-yoi loSheng Hung-man. UWu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele-Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende we-DPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. Elemelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende we-DPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuwona lo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ukubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika, ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika, ungathinta amapholisa awe-FBI edolobheni lapho ohlala khona. Amanda Black ovela ke eMzansi sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwama-helicopter kwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye, kodwa abanye bekwemukela.
ikansili yabo bulawo ithi lokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabezwa noPF. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elijukela.